Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhlazima zilishumi kuzibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum leyi izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundi ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso ezithintayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba esanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Dokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa kubuyele kwendala, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walaba bazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakhulu abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum leyi izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundi ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama-laptop angikhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafazi wayebet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Balisinazithi i-new curriculum le ayiyenzi i-disadvantage esayidini lethu. Thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawa esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kucela kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kunyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe i-curriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe, njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lo hlelo.
I-new curriculum i-right kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa isasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngongekho gifted eklasini, kodwa nxa ingenelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture, umntwana lwana uyabe esephumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundise indlela lezi ezintsha ngoba labo sebengazilutho ngalokho.
Ababalisi it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even yona ikhompyutha engumbalisi, kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini, okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
Unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare. Yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa ye-curriculum le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba i-curriculum le entsha ayikazwisisekiwo. Uminista lo omutsha sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lwezemfundo lusungile uhlelo olusha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo i-curriculum entsha le. Kumele isifundo sevele ngiseHarare ngingikhiphe ngiphephe.
Oke waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamachumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe e-Avondale Police Station njalo uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uza kwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. KuTsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. KuTsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili. Elisekela umnumzana Nelson Chamisa, elisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwele entsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Ingcweti kwezombusazwe njalo eligqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intambo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhube avume ukuthi uThamisa athathe, layo iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhube. Ubaba uMgqiri mbona ingani as a candidate yena engayekela lezi ndlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwamakhube lobaba uThamisa. I-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste ebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna, kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi athiye kahle sibeliyala ngoba bebengakamanesi i-succession policy.
Umanyano we-MDC Alliance wona ubona umingaphi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le-MDCT? Awusozu chabalale.
Umanyano we-MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zitina ze-alliance ngubaba uTsvangirai. Ukuthiya kukaba uTsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
umnumzana Tiney Mukwewa incwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave lakushort wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Ilunga ledale lephalamende lebandla lezanu PF umnumzana Psychology Mazibisa lowake waba ngumsakazi we-ZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwani laba ukuhlawula $300 umuntu ngamunye esibambiso i-bail. Ngakolunye uhlangothi umthethwani laba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathintambo wezemali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapholiseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapholisa kanye ngelanga. Isiphathamandla sekomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilitshumi kuzibandlela lusiyacina mhla ka-8 kuNhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa lentathela izindaba yethu uGaina Gumede weStudio 7.
Okokuqala ngizathi sisingezelele isikhathi sizabe sisiye ebantwini njalo kusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kube nje singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazobasala urejista ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngo-September okungani kulama-problem nyana kuhambelana lokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Lezi sithi hayi bo ngcono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesho. Sibili futhi okwenzakalayo ukuthi kube abantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien abaningi babo abanye abazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia leMozambique abangegoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa ukurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho wokubanike amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yanika lawo manda, i-High Court yajika bavunyelwa ukurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke ikhomishini ithe isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho-ke sesibone ukuthi esinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast esenzayo le 3rd, 2nd, 3rd and 4th phase ikhomishini yarejista yabantu abangu-5 million akuthi-target yethu eye-7 million. Lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million yibo la abantu esingizwa register attach between now and the 8th February. Kule ndawo efana neRayana kobulawayo lapho abantu abangani kade besilela kuregister yikho sesifikile lakhona ngale sebenzisa ama-athiti amaningi ngithi ukuthi ehambe ebantwini esebenzini endaweni lapho ababuthene khona kusibarejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside beni bemelele ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo yephupho president eseyilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu kuyabuya lencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesikolo lapho atengakona kumbe vela kumfundisi kumbe kuyedimaster kumbe nxa engalayo uyabuya azithi ude uqhubane moyo ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi commissioner of work. Ukuthi ngilithatha ukuthi enye iproblem esikezaba layo ukuqalisa njengwa njiwa ukuthi nxa useze uyoqalisa lungani luyabe lulela isikhathi azizingane futhi ngama-teething problems ngesilungu ngalokho zithi sekulungisile kungalokho sebeni singena khe abantu ama-geared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezisigqiba i-last phase umuntu orejistayo ubenisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni babe-20 minutes. Lokhu kukithi abantu bethu sebefundile and efficient ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzaba faster kodwa abantu kabayakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January lizonza eThebos, so it's a 30-day program.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentathelizindaba yeStudio 7 uGaynor Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethu lwelugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahlulelo womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACA. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Isiphathamandla sakwele Bhilithane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Simon MacDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethule enkundleni ye-Twitter ngemva kwalomhlangano uMacDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eleZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMcDonald ufike eZimbabwe ekuqaleni kwaliviki wahlangana lesiphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. Ele Pilitane like lathumela isiphathamandla salo njalo kwele Zimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angitshona langa asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula agoqela ele Melika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nemihlelo ebisenziwa lizwe le-Britain kusukela uNovember kutshintshwa uhulumende kwele Zimbabwe ukuthi iBrithani ibhizi iphishea ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo leZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la andlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBrithani ilodubo lwe-Brexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBrithani eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBrithani ekhanya iphitshea ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Ise sike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela elemelika. Ubaba uMnangagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kulobufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane egijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanya ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluzwe ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America le-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela ukuthi kulo hulumende onkegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnangagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana lalo kungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kaMnangagwa njalo akaqhaha ukukwenza ungakhakathi si wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okubupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Sixoxela ekwele Bhilithani lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini le-Huddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abasendaweni ezingakhatshani leBotswana ikakhulu idolobho leFrancistown sebengena buthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamokhabane bathi babona inani eliphezulu lesihambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancistown uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ngendaba esifana lokuqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kukapresident omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu generally kuzoba lula. kodwa lokho kuqhela kusiya phezulu ukudla siyehluleka ukuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni kapresident obevele sihlupha ethatha izimali ngokwewa. Aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esesitredini asilalutho. Asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho lempahla encane ngaphandle kwelizwe.
Oluhlupho sibili masikhanyele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke layo futhi grocery leyo akubi lula ukudlula naye ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-grocery sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqongwe kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacubungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili udula kwempahla lakho kuzayo kuqhubeka impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NgingoMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Kwabaratake egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi Woza Nhlanhla. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke okwa lamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontunga milinko mosalani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.